sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Elingalitshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amani omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 7 Ntulikazi 2019 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lokuvalwa kwamanzi kobulawayo solufike kusibanga esethusayo kulandela ukoma kwezinye izikotsho lobudlwangudlwango sebusenziwa ngontanga kuzikotsho ezisebenzayo.
So-ke abantu abasakwazi baqonda i-council iyazama ukuletha amabhoza but amabhoza akhona ashoda njengoba kuthiwa idorobho lonke. So-ke hhayi, umumo wamanzi ukhuluma iqiniso awumhlanga.
Izakhamizi zelambo duze lewange ezilima ingadi ezithelelezelwa ngamanzi womthombo zikhala ngoncedo lokuvimba indlovu ezingena engadini.
La ngamanga akulayithi ehlayo lapha into zonke lokho zikhona phaya akulayithi ehlileyo so iyehlile engcondweni zabantu abahlanyayo.
Intengo yempahla ezitolo obekuthiwa isiyehlile ibikwa isiqala njalo ukuqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Udubo lokuvalwa kwamanzi kobulawayo solufike kusibanga esethusayo kulandela ukoma kwezinye izikotsho ezagejwa endaweni ezishiyeneyo edolobheni leli. Lobudlwangudlwango sobusenziwa ngontanga kuzikotsho ezisebenzayo. Umanisipala wakobulawayo uthi kukhona ukulungiswayo okubangele ukuthi amanzi avalwe kusukelwa ngolwesibili. Obekukhangelelwe ukuthi ayavulwa lamhlanje kodwa kwehlule. Sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Seraphose kathe sesile from Tuesday besingelawo amanzi kodwa bekulesithembiso sokuthi kulezinto ezilungiswayo yi-council. I-council yathembisa abantu ukuthi amanzi azatholakala ngesikhathi amanzi wathole kusasa ngendlela ababesitele ngayo. Kodwa sikhuluma kanje amanzi lawa abuyanga. Sekuphume inye futhi inotice ethi yona amanzi azabuya namhlanje ntambama. Kodwa sikhuluma kanje amanzi akabuyi. Kodwa eqinisweni ukuthi hayi, umumo wamanzi usomubi. Abantu bebengathi bayabekezela kodwa-ke siyananzela ukuthi izakhamizi sezivele kwazi ukwenela ngoba kwezinye indawo kulamabhoholi. But esikunanzele uhlupho kakhulu ukuthi lapho kulamabhoholi khona. Amabhoholi asekhulelwa, amaningi nxa ugotshoza amanzi asaphuma. So-ke abantu abasakwazi baqonde i-council iyazama ukuletha amabhoza but amabhoza akhona ashoda njengoba kuthiwa idorobho lonke. So-ke hhayi, umumo wamanzi sikhuluma iqiniso awumhlanga ngokuthi sibili nxa engasabuya ngokwalamhlanje sibona sibili ukuthi hhayi abantu bazaba lohlupho olukhulu le ngozi yemikhuhlane ukuthi sihlasele sibona ngathi imasinya singahlaselwa njengedorobho.
Amagetsi wona ke?
Amagetsi yilo futhi uhlupho olufanayo. Amagetsi kona selesikhathi. Ngoba nxa ngikhuluma kanje iproblem isibala ukuthi nxa kungela amanzi amagesi layo ukuthi ahlupha abantu bezama ukuthi nxa bethela amanzi bayadinga entambama ezibhoraneni. Kodwa kathesi babe kumnyama phela abantu begotshoza sekunyameni ngokuthi amagesi akhona abonakahle. Indalo ke ihamba uthola amagesi asuka ngo-5 ekuseni azabuya ngama-10 11 ebusuku. Edonse u-5 ekuseni watha u-5 wantambama kuze kwedlule kuze ama-16 hours. So-ke umumo wamagesi hhayi lawa umhlanga izinto zimbi. Kwesikhathi sibili uyahamba edorobheni uzibona ngabe usekhaya. And khonoko siyakubona ukuthi impilo zabantu sezisengozini ngoba siyakwazi ngamagesi engekho izigebenga suka zithatha i-advantage yomumo. And ungananzela futhi sikhanya ngathi bona abamagesi zesa ayizwakali khanya ngathi ayilampa engcile ebambekanga ngamagesi. So-ke hayi umumo wethu mubi abantu bathole kanzima basakwazi baqonde.
Sesike saxoxa labanye abathi bona sokulabontanga ababhadalisayo izakhamizi ukuthi zingene emzileni. Suke wahlangana lo dubo olunjalo na?
Emzileni wamanzi.
Ye.
Lelo liqiniso ngoba izolo ngithole i-complaint esuka ku-ward 26. Ngafonela ukansila ngamtshela ngakho ukuthi kulalolo hlupho. ukansila ngaze ngamtshela isibhorane sakwenti bakusingathi. So ke kodwa labo bengabhadalisa ukungena emzileni. Sokubhadaliswa abantu besithi hayi isibhorane lesi sise-areni yethu. So nxa selibuya lapha lelivela kwezindawo bhadalani. Namhlanje futhi ngeke ngathola omunye umbiko abanye abantu abathi kade sebechotshiwe ukuthiwa indawo bechapha umgwaqo. Ngoba isibhorane singali kwenye iwadi bona bekulenye iwadi. So umuntu angathi akungale funa ukamanzi lisibhadalane. So ke umolo wendaba zokuthi nxa umumunje abantu abagangileyo bathatha i-advantage yalokho. But liqiniso silibakhona abanye abantu asebedibeyanga ukuthi beze bethina bebhadala bebhadala intengo ukuthi bathole amanzi. Leyo liqiniso. So ke ugango khona kodwa besitshela abantu ukuthi nxa behlala njengalezo lani ngeke zakhamizi abasazise singethane lama-councillors even lamapolisa singethanela ukuthi kulo muntu ogangayo ngoba amanzi awufanele angathengiswe lathatha izibhorane kufanele abantu bayathole for free njalo ngela ndaba ukuthi vela kuyiphi wathi kambe nxa ngihlala khonapho ukungcele 200 meters away kule sibhorane ngiyaqonda khona beseduze akula muntu onganginika iqala ukuthi usuchaphele ngale kwenye iwadi sibona ngathi ugango okuphindiweyo lo.
Lo-ke umnumzana Ambrose Bindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kweBulawayo. Intengo yenye impahla izitolo ebisehlile ibikwa isiqalisile njalo ukukhwela kwezinye izitolo. Lokhu kwenzakala ngemva kokwehla kancane kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe phansi kweqhakela lomthetho i-statutory instrument. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi okuzabangela ukuthi intengo yezitolo ingehli ngesilinganiso esibonakalayo ukuthi intengo yamafutha ezimota ilokhu ingehlanga. Sixoxe lo kansila womuzi weSouth Atton eHarare umnumzana Peter Moyo obekobulawayo lamhlanje.
Hayi, kuyehla engqondweni la ngamanga. Akula into ehlayo lapha into zonke lokho zikhona pha akula into ehlileyo so iyehlile engqondweni zabantu abahlanyayo. Siyadubeka lapha elizweni lapha akula le into ehlayo siyadubeka. Yeza mnumzane, so nabalaleli bayavuma ukuthi kona akuna into ehlayo.
Kodwa sesike sabona imfanekiso yentengo etshengisa ukubana ingayehlile. Imfanekiso etshengisa ukubana intengo iyehlile kwezinye izitolo.
Akula into ehlileyo bakuhamba amanga. Yazi into eziyenzakalayo kulezi nsuku ukuthi kona abantu batshengisa ngathi kona into ziyehlile kodwa zingayehlanga. Akula lento ehlileyo lapha. Into zonke zilokho zihlupha abantu. Abantu bayadubeka kakhulu akula into ehlileyo. So ngazi uhambe supermarket iphi into oyithengileyo last week nakathesi lokhu injalo so bengasiqambela amanga lapha izama ukuthengisa abantu ukuthi into ziyehlile akula into ehlilela
khona ukutholakala konke kuyatholakala yini kumbe kukhona okunye sokushota
into zigcwele every supermarket that you can go kugcwele but into ehluphayo ukuthi kona akuyehlanga intengo yangikhona yahlupha uyabo so akula into ehlile kuyahlupha lapha but into zigcwele elizweni konke kukhona okufunayo but intengo yangikhona uyayithatha ngaphi imali akula
amafutha ezimota ifuel yona ke
mina kathesi isuku eHarare isiya koBulawayo nifake i-full tank yami ingkose $425 so nxa umuntu ekhona $200 uya koBulawayo yini osuzukhana but mina ngithele $425 RTGS nisiya koBulawayo so akula into zizima emuntwini nje emuntwini makhaza into zizima mntakamama nakalaleli bonke bayangitshela ukuthi bayavuma ukuthi kona umnumzana umoyo empiwe esakadona ukhuluma iqiniso mina eyami imota i-double cab iyenze 425 ukuthi ngiye koBulawayo sengiyatela enye i-425 ukuthi ngiye koBulawayo which is $950 to and from Bulawayo uyabe ukhona malini ke.
Hello ke ngumnumzana Peter Moyo ukansila womuzi weSouth Atton eHarare obekhuluma leStudio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Mina kusiya ngami yami ingqondo bengifisa ukuthi ngathi yadinga umuntu ongabisa abantu esafeni bakhulumisana esingathi umlamulankulu.
ngoba ikhinga yelizwe leZimbabwe ipolitiki izalungisa ipolitiki i-economy iyabona nje iboniswa ipolitiki ungalungisa ipolitiki konke kuzakhona
singaqedi isikhathi silokho sithi asibuyeleni enqindini siyekula ngoba kusincedile ngoba
hayi mina ngisakuthembi lokho I'm sorry to say it mina ngisakuthembi kade kwakhulunyiswana umgabe wakhulumisana loNkomo kaVusintyanga umgabe wakhulumisana loSangirai kaVusintyanga
kusukela ngoMvulo kuhlelo lwethu lwekuseni ngo 6:30 sizalethulela uhlelo lwethu lapho esizaba sixoxa lengcwethi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kanti vele kwenziweni eZimbabwe ukuze kube lengqubela phambili lalelani uhlelo lwethu lweviki yonke lapho esizaxoxa khona lengcwethi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni ukuze kube lengqubela phambili elizweni
Umango elambo usesigabeni esikundawo eyaziwa ngokungani kahle kwezulu uregion 4 kodwa izakhamizi lezi seziguqule ugwadule lwaba indawo elamadlelo aluhlaza imisebenzi iyasilela ngapha indlala isidla ubhedu osekubangele ukuthi inkulungwane zabantu emadolobheni kunye lemaphandleni ilizwe lonke jikelele zidinge uncedo lokudla lumnyaka kodwa izakhamizi zelambo ziyenelisa ukuthola okokuxotsha umangoye eziko ngokulima imibhida etshiyeneyo ikakhulu amatamatisi omunye wabalimi ngumnumzana Bota Chuma isizwe echasisa ngendubo abadibana lazo
enkadini of late I think ama challenges esilawo ngokwamanzi le fence nxa ngikhuluma ngamanzi I mean we are digging ama wells instead of today ama pumps abana singathola uncedo where we can get some pumps to pump water ngenxa yama solar with three solars or so forth or so on ukuthi pump amanzi abantu bethelele easy but you are dig your wenza ukudig ama wells we dig them then start watering amagaba
umnumzana Thaddeus Nyunyu Ndlovu laye ngumlimi wekapata
uhlupho esihlangana nabo uhlupho lwendlovu indlovu ziyasihlupha ngoba ngani ziyabuya zinyathela ifensi yethu ilimale ikanti uyibisele ifensi yakhona abasincedale uyibisela abakho imali yakhona vele ifensi ayisathengeki i-diamond mesh leyiye sisebenzise ukufensa lapha ngesikhathi sabo September, October, November itamatisi siyalilima kakhulu libe le market enhle kakhulu imota ziyangena noma nje silohlupho lwe dust road yakhona le kodwa ama customer akhona ngoba sithengise ifolosi iwange ibhinga le kamatisi enqele ngithi ngelulupane lelulawayo ithanzi bayangena bezothenga amatamati imali iyasisiza kodwa njengoba imali yakhona ingasayenaliswi ingaselamkantshi imali yakhona siyiwile vele siba lohlupho la
indlovu lezi they when the damage they don't pay back abantu became fire they just came and assist come when they come they tell us to, I know I sizabuya they don't even give us any help of late so sizabuyela futhi ukufaka isigodo futhi
yona i-government ke yaliphathisa
they don't even assist they say they don't consider us
why
it's not recognized because semachaphozini
abanye abalimi ngabamiswa umsebenzi inkampani emba amalahle ewange Colliery Company omunye wabo ngumnumzana Jairo Sibanda
ngaphandle kwamatamatisi lomumbu siyake silime ichomoli ya ikhabishi nokunye nje okuncane nje kodwa okukhulu osikuthengisayo ngamatamatisi. Kuyasiphilisa sibili, kukhanya sibili kuyasiphilisa le ndlela yokuthi ezikolo abantu bayakwanisa lokubhadala ama-school fees.
Ye lo daba esilwenzi engalwenza ngize ngiye edede kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Okumanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zika Mike Hobe. Eyita ita hola 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 mthwakazi omuhle yikudibana kuhlelo lwabo besakhulayo ngoMike Hobe. Namhla kuhlelo silomnumzana Vusumuzi Mkwananzi ongisakhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka. Yebo yebo mthwakazi omuhle, isikhathi lesiya sesifikile lapho abatsha abangabakhokheli abadabuka emazweni athiyeneyo babuya lapha kwelemelika bezofunda indlela bengathuthukisa ngayo umsebenzi wabo. Umkwananzi ngomunye wabo. Asambeni siyoxoxa lo Vusumuzi siyezwa ukuthi ulubona njani uhlelo lolu. Mkwananzi, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, unjani?
Ngiyaphila, ngiyathabuka lani.
Hayi la, sithabile sithabile ukuthi usukhona kuhlelo. Asithinte udouble khona egudwini, uhlelo lweMandela Washington Fellowship lenjongo yokuthuthukisa abatsha abakumsebenzi etshiyeneyo. Wena awusitshele mnumzane ukuthi ukumsebenzi onjani?
Mina ngiyenza umsebenzi esingathi ngesilungu yi-tech entrepreneur. Ngiyenza ezamabhizinisi but ngisebenzisa i-technology ukuthi sibone ukuthi singathuthukisa kanjani elakayithi masinyane.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kuhlelo lolo?
Ngingananzelela ukubana kulama-opportunities amaningi. Ngananzelela ukuthi siyangani siyasalela kakhulu. I-technology yinto esikhona kulezi nsuku. Yenza ukuthi umuntu noma ungubani noma uneminyaka wuphi ukwanise ukungena kubhizimusi, ukwanise ukuthi ungene ebhizimusi at a cheaper cost and be able to move faster, ukwanise ukuthi uhambe ngesiphangiphangi. Unlike nxa ungasebenzisa indlela zakudala ukuthi ukwanise ukuqalisa ibhizinisi, ukwanise ukuthi ithuthuke, ukwanise ukuthi kuthathele isikhathi.
Awungitsheleke Vusi, usulesikhashana ukuhlelo lolu, ubona ngani usuqalile na ukufunda izinto ezingathuthukisa indlela ophatha ngayo ibhizinisi lakho?
Sefunde into eziningi but into enkulu esengiyifundile ukubana kwesinye isikhathi thina sicabangele eduzane kakhulu. Kuright ye siyakwanisa ukuthi siqalise kungamabhizinisi amancane and lingangitholi kakubi, akula lutho olurong ukuqalisa ibhizinisi yakho encane but elakithi ngiyafisa ukubana ngase yakwanisa ukuthi sibambane labanye. Mina ngijabuke etsholotsho, uqalisa ibhizinisi etsholotsho kuphela ku-right but ungakwanisa ukuqalisa ibhizinisi not eZimbabwe kuphela but e-Africa lomhlaba wonke. Into eyi-one engithe ngayinanzelela ukubana kwesinye isikhathi sibonele eduzane kakhulu.
Asixoxeni kancane mayelana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika. Kulabo ntanga ababe kuhlelo lolu bathi befika kwele Melika baze babhekane ngento ethiwa yi-cultural shock ngesikhiwa. Kulo mehluko nxa sesixoxisana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika njalo indlela abantu baphila ngayo kwele Zimbabwe, uke wabhekana ngento efanayo na?
Abantu baphila indlela ezijiyeneyo but mina lapha engikhona ngisendaweni esethiwa iDimoye, Iowa. Bona abantu balapha ngokwabo nje ngabantu abangani ba-friendly. Mina it's my first time ukubuya e-America. The way they drive, ba-drivele esayidini sokudla, ukudla wankhona kungani kulethukele eliningi kwehlukile but into enginanzelele ukuthi abantu abangomama abaningi ngapha bangani bale confidence eningi. Awuboni umahluko kakhulu ukuthi hayi kade sokhuluma umuntu ongubaba, kade sokhuluma umuntu ongubaba.
Hayi siyakuzwa Mkwananzi, bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeze abontanga amazwi akho okugcina.
Ngiyabonga kakhulu. I-Africa esikhathini esiningi abantu bayathi thina yithi inkokheli zakusasa but mina ngithanda ukuthi yithi inkokheli zakathesi, ama-business, ama-NGOs konke nasiqaliseni. Cabanga ubana ungaqalisa into ungayicabangeli ukuthi uyenzela kuphela abantu abancane abakini but asebenzise nini technology, sithuthukise nini i-Africa yonke jikelele.
Hayi, sikuzwile Vusi, ngiyabonga kakhulu bhuti ungena kuhlelo, ngikhangela ukuxoxa lawe lapho libuya ngase Washington DC.
Ngiyabonga.
Hayi, mthokazi omuhle, limzwile umnumzana uVusi Muzi Mkwananzi, omunye ongisakhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka. Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami, ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3 BigMyke3 yona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili buhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Wanelo kwanamhla olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Ngithoka komuhle, Zimbabwe omuhle. Bye-bye.
Siyabonga ke Michael, sesilithiya ke ezandleni zikantungameli Nkomo.
Yekudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, umsakazi wethu, labalaleliyo lababukeleyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngikhethe sikhangele nje ngamafitshane indaba esiyithola encwadini kaLuka chapter 5 ivesi ngelika-4 zisiya kuma ku-6. Kufundeka kanje, uthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe. USimoni waphendula wathi, Nkosi, sihlikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Verse 6. Sebekwenzile lokho babamba izinhlanzi eziningi kakhulu aze agqabuka amanetha abo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, siyahlana namhlanje ngendaba edinga mina lawe ukubana sizikhangele esimeni esiyiso sona, lokuthi singaphunyuka kiso njani. Lapha sizokuthiwa uJesu eseqedile ukukhuluma lalaba ekhuluma labo, wasesithi-ke esebonile ubunzima obabukhona kubo Simon Petro nabanye ababegola inhlanzi bengabambanga lutho, uJesu uyakhuluma nje uthi qhubekela ekujuleni nehlise amanetha kuze lizuze lokho elikufunayo. Qhubekela ekujuleni, uJesu uthi kuSimoni lalaba abanye kabaqhubekele ekujuleni kokholo lwabo. UJesu uthi lanxa lapho uSimoni sithi sisebenze ubusuku bonke asibambanga lutho, uJesu kazange athi tshintshanini ulwandle, tshintshanini umkhumbi, tshintshanini amanetha, tshintshanini isikhathi elibamba eligola ngaso izinhlanzi, kodwa uthi qhubekela ekujuleni. Mhlobo wami othandekileyo, usuzame wazama izinto eziningi empilweni yakho, zikusinda zisala, uswela umsebenzi, uphethwe ngumkhuhlane, uphethwe lulaka, ucatshulwa ngokuningi, uzondile, ubulawa yindlala, uswela imisebenzi. Konke lokhu usukukhangele wathi lokhu akusasizi lutho, usukuphelelwa ngamandla, ithemba selingasekho. UJesu uthi qhubekela ekujuleni, ngathonga ukuthi utshintshe lapho khona, uthi zihlolisise ngaphakathi ukuthi kanti kuyini okuswelakalayo. Into eswelakalayo lukholo ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo yakho. Njengoba ngisitsho kakutshiwo ukuthi nxa ukudubeka, giliza umuzi, thutha idolobho, suka elizweni. Kangithi uthi konke lokhu akumelanga kwenzakale, kodwa kungenzakala ngesizathu esiza hathe sokuthi uNkulunkulu akasekho. Qhubekela ekujuleni, nxa sekunzima usuwenze konke, lahla amanetha akho atshonise enzikini yokholo lwakho. Ithi lizwi lakuMathewu 11:28, zanini kimi lina lonke elikhathele nenisindayo, mna zaliphumuza. Abanye nje mhlawumbe bangilalele basebe basemzileni yokudinga amafutha. Abanye bakhumbula ukuthi abantwana bahamba bephethene esikole isimbo asikho xa sikhona siyadula singalahli ithemba. Ngitsho nelizwe lakithi asiphotheni amanetha uNkulunkulu uzaliphilisa sibuye sikhohlwe ukuthi sake sangena ekuhluphekeni.
Ha kuyiphethe mfundisi.
Baba Jehova Thixo olungileyo kawehlula olu thonya xa sesikholiwe kuwe. Umnyama buyaphenduka kube yikukhanya. Nokuswela kwethu kuyaba yizuzo. Inyembezi zokukhala ngobuhlungu ziyaba nezentokozo. Sinike ithemba ebunzimeni esikhangelane labo. Ngamunye ngamunye, njengezimuli, njengezigaba esihlala kuzo, sengitsho njengelizwe laseZimbabwe, kuza kusa ngenye imini. Ngoba ilizwi lakho lithembekile liqinisekile, uzobona phakathi. Amen.
Lolo ve kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye neviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga jahalezansi, sigqibeke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngendaba ezenguqu. Iqembu leMelika elabesifazane yilo eliphakamisa inkezo yeFIFA Women's World Cup lamhlanje ngemva kokunqoba eleNetherlands nge-2-0. Iqembu leMelika lidlale kuhle okokuthi kube kuswela inhlanhla ukuthi lingalitheli zibe nhlanu ngemva kokuthola amathuba ambalwa. Akisikhangele impumela yemidlalo yenguqu yenkezo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe namhlanje endaweni ezijiyeneyo zelizwe. IFC Platinum 1, Manica Diamonds 0. Ngezi Platinum 1, Highlanders 1. ZPC Kariba 1, Caps United 0. Chicken Inn 3, Ushuani Stars 1. Herentals 0, Triangle 2. Black Rhinos 0, Yata 0. Dynamos 1, Chapungu 0. Tel 1, Harare City 1. Iwange 1, Lebulawayo Chiefs 0. Qinisela loba kunjani, ibekezela ingoma kaLorraine Maplanka. Isidubela uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Udubo lokuvalwa kwamanzi kwaBulawayo solufike kusibanga esethusayo kulandela ukuma kwezinye izikotsho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30. Igama nguChris Gande lelali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.